sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ivana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 17 kuNcwabakazi 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Nansi ezihamba phambili.
Ukuqakathekile ukuthi siziqoqe njengabantu sinanzelele ukuthi umkhuhlane lo uyingozi.
Uzulu usekhuthazwe ukuthi eqhubeke ezivikela kubhubhane lwe-COVID-19 lanxa nje amanani abantu abahlaselwa yilo mkhuhlane esehla kulezi nsuku.
Sikhona isifundo esiqakathekileyo njalo esikhulu esisiyibonile.
Amabandla aphikisayo anti eleZimbabwe kumele lifunde okunengi kundlela eleZambia eliqhube ngayo ukhetho. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uma ngesinqumo sakhe sokususa amabutho elizwe lakhe kwele Afghanistan okuyinto esolwa ngabanye ngemva kokugenqulwa kukahulumende walelo lizwe ngamaTaliban. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu sekhuthazwe ukuthi eqhubeke ezivikela kumkhuhlane we-COVID-19 lanxa inani labantu abahlaselwa yilolu bhubhane likhanya lisehla kulezi nsuku. Ingcweti kwezempilakahle zithi ukwehla kwenani leli akutsho ukuthi abantu sokumele bayekethise ngoba lumkhuhlane ulakho ukuvuka njalo ngolaka. Zithi abantu kumele bayehlatshwa ijekiseni evikela lumkhuhlane ngobunengi. Sisiya emoyeni ugatsha lwezempilakahle belulokhe lungakethuli amanani abantu ababulawe yilomkhuhlane kanye labafunyanwe belawo izolo. Sixoxelo ake wamela isigaba seNkayi South edalele parlamente umnumzana Abednego Pepe.
Umkhuhlane onjengo COVID asomkhuhlane ukuthi sithi thina ngoba sizwa abanye bekhuluma besithi sokunganeno kumbe usunganeno bese sithi thina kutsho ukuthi usuphelile. Ungakhohlwa ukuthi umkhuhlane esisukelayo kachana ngo-2019 silokhu silawo kathesi ulokhu uqhubeka usibulala abantu abaningi. Ungakhangela abantu abaningi sebefile kusukela ku-2019. So kuqakathekile ukuthi siziqoqe njengabantu sinanzelele ukuthi umkhuhlane lo uyingozi sizivikele ngaso ngesikhathi sithathe okuqakathekileyo esiwungenza ukuthi sizivikele. Ikakhulu engakuqambisayo ukuthi abantu kufanele bagqoke ama-mask ngaso sonke isikhathi, bahlale bengahambi beseduze-duze kumbe bakhulumisane beseduze. Mina ngiyangithi ke njengoba kuthiwa 1 meter mina ngithi hayi abantu kabathi 2 meters ngoba i-1 meter layo nxa ungazange uyimeasure usoze ubekwazi ukuthi imalumita achiyana kithi. So kasisebenzise ke o-2 meters sibe sesisebenzisa ke lawo ngithi ngama-sanitizers bese sizama ngezikhathi zonke ukuthi abantu bangazi babuthana babe baningi kakhulu. Singaze sa-share lokho okunjengezinkomitsho okunjengamatshwala abantu uyafica beshare izikadi. Sikuqakathekise konke nambonani kuza sivikela singaze sakhangela ukuthi umkhuhlane unjani okwakhathesi kuphela.
Isike saxoxa kusikhatshana esedluleyo usithi wena umumo mubi enkayi njalo amajekiseni ebesilela. Usunjani umumo kulezi nsuku?
Angake ngikufakaze ngokugcweleyo ngoba ke ukusilela kwayo abesilela ngoba abevele esilela ukuza kwawo elizweni, aphinde asilele ke ukuthwala kwawo esiyezindaweni ezijeneyo. Kodwa ke ngokuzwa kwami engingakutsho kathesi ukuthi hayi kulohluphanyana olokuthi akuseyikwela kusilela kwamajekiseni kodwa sokulithemba elisebantwini ukuthi kambe bayathemba yini ukuthi amajekiseni ayanceda ngoba abanye bagcina bebuza imibuzo eminingi.
Umnumzana Abednego Pepe wake wamela isigaba seNkayi South edalele parlamente.
Yebo 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 mthwakazo muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 pm namhla siqoxa labatsha ngamalungiselelo okuvulwa kwezikolo elizweni ngesikhathi eLezimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba lilokhe lilwisana le coronavirus saphatha njalo udaba lokutholiswa kwabasakhulayo amathuba kwezentuthuko ngesikhathi kusandunanzwa usuku lokuqhakathekisa ungachiwa phandle kwabasakhulayo kwezentuthuko emhlabeni jikelele olwe International Youth Day. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo ngo 8 ntambama.
Amabandla aphikisayo athi eLezimbabwe kumele lifunde okunengi kundlela eLezambia eliqhube ngayo ukhetho lwalo. Umongameli Edgar Lungu unqotshwe ngamavoti ayisigidi kulolokhetho ngomholi webandla eliphikisayo umnumzana Hakainde Hichilema wavuma ukusuka embusweni. Lokho kujabulise abanengi eZimbabwe abagoqela bebandla leMDC Alliance bona abathi ukhetho oluzayo kumele luqhutshwe ngendlela esuthisayo kungela kuqilibezela njalo abayabe benqotshiwe ikakhulu abasembusweni bavume ukusuka esihlalweni njengomongameli Lungu. Sixoxele sikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iphithule maphosa.
Sithanda ukwenzela abantu beZambia amhlophe sibatshayela ihlombe ngokuqhuba umsebenzi wokhetho ngendlela elohlonzi njalo ebukekayo. Sithanda ukwenzela amhlophe ngempumela yokhetho lanxa nje sike sezwa imbiko lapha lalaphayana ukuthi kukhona kade begijimisa udlame labanye kade begijimisa ukuthi maybe bengariga i-election kodwa-ke overall ukhetho lwabo luhambe kuhle njalo kube le mpumela ebonisa intando kaZulu sisebenzela mhlophe.
Kukhona yini okungafundwa yiZimbabwe kulolu khetho?
Sikhona isifundo esiqakathekileyo njalo esikhulu esisibonileyo kulandela ukhetho lwaseZambia. Ukubana kuqakathekile ukuthi abantu njengesizwe baqakathekise ama-interests abo njengabantu kulokuqakathekisa ama-political parties kumbe inkokeli zama-political parties. Lokhu sikunanzelele ngemva kokubana abantu beZambia abazange bethwale lenzima ukuthi beguqule uhulumende betshintshe uhulumende ngemva kokunanzelela ukuthi ama-interests abo asengozini kakhulu ma sikhangela indlela ubaba uLungu lephathi yakhe kade sebephatha ngakhona. So ngokubana baqakathekise ama-interests abo njalo bayawazi ama-interests abo abahlanganisayo agoqela i-economy, indaba ze-transparency, indaba zekulinganiswa kwamathuba lako konke okubalulekileyo empilweni zabo bakubone kuqakathekile ukuthi ama-interest lawa bafake ezandleni zabantu abangabathemba bebasuse lapho akade bewabeke khona ngesikhathi sokhetho oludluleyo sebenanzelele ukuthi akusalandelwa ngendlela ababevumelane ngakhona. So kuqakathekile kakhulu ukuthi singaze sakholelwa kakhulu sathembela kakhulu kuma-political parties kodwa sikhangele ama-interest ethu uma sivota. Ngithemba abantu beZimbabwe babonile njalo bafunda kubomakhelwane eZambia ukuthi kumele senze njani njalo ukuqhakatheka kokuvumela intando kaZulu. Lokho sikunanzelela kubaba uLungu osevumile ukuthi unqoshiwe njalo usevumile ukuthi uza kuba umbuso unikeza kulo osekhethiwe. Sithanda ukuthi sifunde lapho ngoba into eziqhakathekileyo masifuna i-development elizwe njengabantu ngoba kumele kube lokuthula njalo kumele kube le-democracy ukuze impumelelo iqhubeke siyaphambili.
Umnumzana iphithule maphosa isikhulumeli sebandla lezaphu. Kusenjalo ingcwethi kwezombusazwe sithi ikusasa leZambia likhanya likhazimula phansi kombuso kaHichilema. Kuthe sokusobala ukuthi umongameli Lungu unqotshiwe isisindo semali yeZambia iKwacha sibikwa sikhwelile. UChris Gande weStudio 7 uxoxele intatheli zindaba yeZimbabwe ehlala edolobheni leLusaka kweleZambia uVusi Moses Phile Sibanda.
Hayi abantu bathabile lapha abanye bathaya amavuvu zena benzani abathabe kakhulu sibili ukuthi umnumzana yiChilema nguye osekhethwe ukuthi abe ngumongameli weZambia wesikhombisa. Angikholi ukuthi namhla abanye bake basebenza ngoba ngithi impumela yokhetho siyaziswe ngabo-2 ekuseni. Kusukela lapho vele kube ngumsindo nje vele bekugijinywa kugcwala yonke indawo emgwaqweni lapha kubomvu wonke umuntu ugqoke izikipa zikaMr Ichilema. Of course mina kangilazo kodwa hayi abanye ngibonte bazigqokile.
Kuyathembisa yini ukuthi umumo wezomnotho uza kuba ngcono ikakhulu nxa ukhangela abanye ukuthi uzasebenza lapho?
Kuyathembisa ngoba ngasihamba ngalokho asithembise khona yena usigcizelele kakhulu sibili ukuthi wayethilo nje wathi mhla engenile esikhundleni mhla egotiwe angithi kakazotshwa kathesi usamelelwe nje ukuthi bakwenziwa okuyenziwayo. So mhla egotiwe wathi wathi yena ikhwatha lizahle liqine sibili kumele lifike ligeyine kakhulu nxa lilokhu ivalue yalo against idollar. But sibona bethi lanxa engakagcotshwa vele ikhwatha seliqalile ukugeyina nafta sikhuluma nje liku-18 oyi-$1 isinika 18 khwatha ngefike phelileyo i-$1 ibisinika 23 khwatha. So yabona ukuthi ikhwatha nalo selisihayi lisiba lesisindo esikhanyayo. Kodwa angithi abantu ama-politicians wesikhathi bayakhuluma balithembise ngoba bayakwazi ukuthi yikho esikhangelele ukukuzwa. So kathesi yena usesikhumbu usetshilo so nathi sesikhangelele ukuthi sibone ukuthi mhla esekhetha amalunga elokhu ekhabhinethi yakhe uzafaka bani ngoba ugcizelele ukuthi yena uzafaka abasha, kuzaba nabomama, kuzaba nabantu abasuka endaweni zonke zeZambia ukwenzela ukuthi kutshengise ukubambana kweZambia. Sibe ngike ngaqalisa ngisabana kodwa ngizengathula nami ngidinwa ukuthi ukhulume kangako ukuthi one Zambia one nation esithi yena konke azakwenza uzafisa ukuthi kube nokubambana ilizwe lonke libambane ngoba okunye ulungu ubukhokheli be-PF akade sebekwenzile sebedale ukungazwani phakathi kwabantu nje abasuka endaweni ezithiyeneyo. So kuthola ukuthi abanye maybe abakhuluma olunye ulimi abasangenelani labakhuluma olunye ikakhulu abakhuluma isiTonga okuyilo ulimi lukamnumzana yiChilema ngoba bekunabanye sibili akhona amadoda othiwa ngoTshishimba Kambwindiza o-TBM vele bona kusho ukuthi bekungavumi ukuthi umuntu akhona akhulume la yakhampeni engazange akathi asukelane namatonga. Kodwa-ke uMr Ichilema uchilo wathi hhayi konke lokho ngakutsho ukuthi ngabantu nje kade bezama nabo inhlanhla yabo kwezombusazwe.
Umnumzana Vusi Moses Phile Sibanda yintatheli zindaba yeZimbabwe esebenza kwele Zambia. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeNew Zimbabwe ithi umkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wenzele umongameli weleZambia omutsha umnumzana Hichilema Hakainde amhlophe isolo wathembisa ukuthi inguquko efanayo iyeza laseZimbabwe. Iphephandaba leChronicle lithi kubhubhe uLydia Makhurane obe ngunkosikazi weqhawe lesizwe umnumzana Phineas Makhurane owayengumholi wekolishi leNational University of Science and Technology. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzahlangana labakhokheli bamanye amazwe aseZansi e-Afrika kwele Malawi namuhla emhlanganweni weSADC Ordinary Summit. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibona neStudio 7 basakazi lonke linjani, ngiyalivingelela. Ngiyalithanda kakhulu, inkosi ligcine ngazo zonke isikhathi. Ngifisa ukukhuluma nje okufitshane mhlawumbe ngendaba yabantu laba okuthiwa ngamapostoli akwamarangi. Uyazi ukuthi mina ngingumfundisi, ngingumpostoli lami because ukuthi umpostoli kutsho igama elilodwa abantu bakankulunkulu abasenda i-message from each place to another. Kodwa ngimangaliswa into yokuqala vele ngalaba abantu mina ukuthi kungani besiba laba
abafazi abangu 7 7 12 12 8 8 bethatha abantwana besonto bebancane, abantwana babakolonize ibrain bengabase esikoleni, abafundi babantwana bonke nje bahlala bengabantu abangabafazi babafundisi, bathathe babuthelela abafazi. Manje uma ngifunda iBhayibheli yazi ngilokhu ngizihlupha kusukela sizwa kuzala kwalomntwana ukuthi kanti bayithathathe le yokuthi bona baba ngabantu abalabafazi bonke labo, ngoba eBhayibhelini kayikho leyo into. Engitholi iseBhayibhelini mina kuphela abantu ababethatha abafazi besibabaningi ngama-kings, and ungakhangela ngesikhathi sama-kings bonke ama-kings kazanga sonke ngokuningi babo, kodwa uNkulunkulu wayebathande basebenzisa ngendlela ayebasebenzisa ngayo. U-Abraham bonke labana zange bahambe esontweni, abazange basonte even one day, kodwa uNkulunkulu wayekhuluma nabo ebasebenzisa ngendlela asebenza ngayo. Are they kings or they are the leaders of the church? Ngoba nxa sikhangela konke kusula boPaul laboPetro bonke laba bantu akade bengabantu bakaNkulunkulu besenda imessage yakhe ngendlela enjalo, akekho ngitsho lo yedwa umuntu wenza le nto abayenzayo. Iyanyanyisa idoti, basiphazamisa thina nxa singamapostoli, bona bezibiza amapostoli. Akula amapostoli anje noma singabuzana wonke amapostoli angeke ayifakaze lindaba ukuthi yaphila. They are the rapists. Into ebuhlungu ukuthi babojwe ukuthi uhulumende itholakale kubo laba bantu, banyanyisa igama lesiKristu ngendlela embi. Ayikho yonke lento abayenzayo, ababotshwe bonke laba bantu, bahlalelwe phansi bahlolwe kuhle, kodwa soze babopheke ngoba uhulumende simbona la engena kibo, ngoba uhulumende wenza okwakhe okwepolitics. Akula muntu wepolitics osontayo kwesinye isikhathi nxa sesikuhluza kahle, kodwa labantu abaright ngoba ngipolitics is a dirty game. Bangena laphana ukwenzela ibamobilize abantu babathathe babafake emavotini. So now so in terms ukuthi bazobabopha kuzaba nzima ngoba bengena kibo. So laba bantu laba they are ruining isimo sesiKristu, babulala indlela yenkonzo, ama-rapist.
Livuka njani ku-Studio 7, siyabonga. Ontungameli ojonga labo bonke engibakhohlwe amabizo abo. Mina ngithanda ukutshela iZimbabwe yonke ukuthi entweni zonke esizenzayo masikhuleke standards, iNkosi iza kusizwa. Zonke izicelo zethu zizazwakala kuphela. Ukukhuluma akuncedi, but ukukhuleka yikho kuncedayo ngoba uNkulunkulu ukhona ulathi. Okwesibili, ngapha eBinga asila okokulimisa last year kukho gajompo kasizuzanga ifertilizer ekwaneleyo kanye le mithi yakhona. Silaso kakhulu isifiso ikakhulu ngapha esigabeni seBinga ePasho kuKariangwe Road, bakithi siyacela ingani singancedakala lathi. Silesifiso salima khonoko okulutsha nokuyingcosana, but akukwananga. So nxa kukhona okuncediswa kakufike ngesikhathi esiyiso njenge fertilizer ikakhulu u-ALOG, sibe labo masinyazana ngoba kwesinye isikhathi izulu lingaba liningi, inhlanyelo kayibe khona ngalesi sikhathi, lingadlulisela phambili ukuthi kuzwakale konke umhlaba wonke. Ngiyabonga, nguMatthew ngapha eBinga, siyabonga kakhulu. Singakhohlwa futhi okunye okuthi abantu kabagqoke ama-mask, abahlatshwe bahlatshwe, ngoba umkhuhlane lowo mkhulu kakhulu, uzasilimaza uzasiqeda, bakithi sizwe seZimbabwe siyabonga.
Sanibonani Studio 7. Lami ngiyajabula ukuzwa lisethula izindaba ezimnandi ezeZimbabwe ezisindebele. Zimnandi zibuhlungu ngokufa kwelizwe elehlule kukuvuka nje ingana lilabantu. Hayi, sathwala nzima ke thina, saphila emazweni, siphila sisethuselwa njengenyoni emasimini. Pho thina singazaba ngabakabani thina amaNdebele? Sibalekele ngaphi? Singena emazweni siyafa, sivalekele eZimbabwe siyavulawa, pho sibalekele ngaphi? Hayi, kunzima eZimbabwe shemu, sesiphila njengenyoni, asazi ukuthi singabakabani manje. Nkulunkulu buzosibona baba kulo bunzima esikibo Nkulunkulu wethu. Hayi, asathwala nzima thina amaNdebele. Hayi, kodwa kuzolunga, kuzobaphelela. Ngiyalibingelela lonke, linjani elupani ekaJana koNdebele, ngithi liphile 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 lize likhokhobe livikele ikorona eyabulala yona ikhona ngeqiniso. Asomanga, liqiniso, ikorona ikhona.
Sanibona imbadala, linjani kusitiyo 7 olubingelelayo ngu-TB Ncube umfana wesigodini phansi lenye like bantu bakithi. Ngicela laphana kini bonke bantu bakomthakazi ukuthi anicela livotele i-MRP ngo-2023. MDC kudala siyivotela, kudala siyivotele iwini ngayenzi lutho, so kufana lokudlala lokhu esikwenza. So cela sivoteleni i-MRP, ilona iqembu eliphethe yonke into esayitini yakithi elingasi sisiza siphumekelwe lodube esibhekane lalo. Ngicela lapha abantu bakithi. Ngiyabonga.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ukuhluthuna umbuso kwenziwe liqembu leTaliban kwele Afghanistan kuvikwa kulakho ukupha umdlandla amanye amaqembu afanayo agoqela ele Al-Shabaab kwele Somalia. Ngokubika kwemsakazo weVoice of America, umsakazo munye uthi izibhedlela zakwele Haiti zigcwele abantu abalimalele engozini yokuzamazama komhlaba ngesonto. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi uma ngesinqumo sakhe sokususa amabutho eMelika kwele Afghanistan lanxa abanye bemsola besithi lokhu yikho okubangele ukugenqulwa kukahulumende walelo lizwe liqembu leTaliban ngesonto. Kumbiko awethu lekumabona kude izolo, uBiden uthe ukugenqulwa kukahulumende lo kuveza sobala ukuthi amasotsha aseAfghanistan lenkokheli yalelo lizwe abazimiselanga ukulwela ilizwe labo ngoba bebalekile. Uthi iMelika siyaqeda umlandu wayo ngokulolonga ibutho lakulelo lizwe lokuliphathisa ngamabhiliyoni lamabhiliyoni emali. Ngokunjalo utheka soze qhubeke thumela amasotsha eMelika ukuyafela abantu abakhanya bengazimiselanga ukuzilwela kumpi esileminyaka engamashumi amabili. Amasotsha e-Afghanistan ebesele lwisana lama-Taliban ewodwa kulandela ukukhethwa kwamabutho eMelika nguBiden. Kulabo abamsolayo besithi ujikele uZulu makhaza we-Afghanistan amaganyane ngokususa amabutho buthumuthumu, uBiden uthe iMelika siyafeza injongo yayo yokulwisana lezidlova ezazihlasele leli lizwe. Kube lenxabangxoza eAfghanistan ngesikhathi amabutho eMelika esusa izizalwane zaleli lizwe kanye lezinye zakwele Afghanistan abanye bafa ngenxa yokunyathelana bezama ukugada indizamchina. Ukuhlaziya amazwi kaBiden sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Lathi sonke simangile sibona i-government lama-leaders e-Afghanistan ebaleka after 20 years benikwe 2 trillion imali, banikwa le training yamasocha 300,000 amasocha all over the country. Banikwa loku trainwa kwama Air Force pilots, banikwa nendizamchina zangkhona ama-Taliban abengela konke khona lokho. So sibona into echiwa ngu-President Biden iliqiniso ngoba ma abantu be-Afghanistan bengakwanisi ukuzulwela i-democracy ukuba ohlala kahle yabo khona ngale bona bengabanikazi belizwe, hayi lapho kule nkinga lapho. Bebekhuluma besithi amabutho abo ever-ready ukufesa i-Taliban. So bebekhuluma besithi hayi akusoze kube lula ukuthi i-Afghanistan iphongu incibilika njengento esiyibonileyo okwakathesi. So mina mbona sithi u-President Biden lama-Americans bona bathe they have 20,000 injuries abafana from 18 years to 30 years abanye abalutshwane bangama 40 years but i generation iyabisi lahlekile yona le abanye baqhumeke inyawo abanye baqhumeke izandla abanye balimala amakhanda because of bomb fragments landi but bona abantu beAfghanistan bengafuna ukuzulwela so khonoko mina lami ngubonayo iAmerica khonapho is correct.
Isinqumo sikaBiden lesi ubona singaba lomthelela yini kukhetho oluzayo sibone mhlawumbe abanye becine bevota bekhangela ukuthi uluphathe njani udaba lweAfghanistan lolo.
Engubonayo lapha is the American public ibisidiniwe ngokuba the world policeman. Ngoba singakhangela ihistory yeAfghanistan, it's not the first superpower eyahlulekayo to fix or ukungenisa idemocracy in that country. Sibona ukuthi ama-Russians lawo in 1989 bachiya kunjana ngoba labo bayesebehlulekile to put Afghanistan in order. Ilizwe langikhona is just like that. And kulama tribal affiliations amaningi and then sibona ukuthi i-central government khona ngale ayisebenzi kusebenzisa abantu abasebenzisa amandla to rule. That's how they get that country going singakhangela history. So President Biden like ukhulumile wathi yena i-democracy cannot be instituted in a country abantu abangafuni izinto ezinjalo. Sesibuya kuma elections alapha abuyayo la angiboni mina with the voting base ngoba sibona ama results aphuma izolo athi ama Democrats 84% wanted the war to stop and they said it was the right decision. 52% of Republicans, 66% of Independents. So singakhangela ama numbers ona lawo sithi hi uMnumzana Biden is currently on a wave engazange ibonakale ukuthi he has 52% support ama Republican.
Ela kusasa le Afghanistan ulibona liminjani phansi kombuso wama Taliban?
Mina ngibona there's gonna be another warlord ovukayo ngoba siyakwazi ukuthi i300,000 zona lezi ezamasocha they are going to regroup baqalise futhi impi khona ngale because that area behlala kulwisana. So ngithi mina singabanika maybe 1 year, 2 years from now iTaliban la iyabe sibona umlilo ngoba amasocha onke lawo ancibilika among the people they'll come back sebefuna ukukhipha iTaliban again and then khonapho sizabona ukuthi abesuhamba njani. I-sharia law abayichuchisa among the people ukuthi balandele zona lezi naleyo mthetho I think khathesi abantu sebe experience something different kuzaba le nkinga. So angiboni iTaliban being successful in the coming years ngoba abantu bangikhona beAfghanistan if they decide to take over their land angiboni kubahlupha lapha.
UMnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusaswe. Izipete zekuseni ngebe zihamba phambili. UZulu sekudazwe ukuthi eqhubeke sivikela kubhubhane lwe-COVID-19 lanxa amanani abantu abahlaselwa yilo mkhuhlane esehla kulezi nsuku. Amabandla aphikisayo athi eleZimbabwe kumele lifunde okunengi kundlela eleZambia eliqhube ngayo ukhetho. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uma ngesinqumo sakhe sokususa amabutho elizwe lakhe kwele Afghanistan. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi, Untungamile Nkomo.